okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okusakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abasebevela ebantwini ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende nguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo inkantolo engaphezulu i-high court so i-high court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-high court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itho njalo kutho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina kodwa singasabala inkantolo isesikhangela nje ama-facts olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphile labantu abantu ephalamende iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende
yes lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho kumele badlule kuwe abafaka abanye abantu kebengalunganga bengakwenza khonokho
sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa nxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general angisomabhalane ka-president ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso kutho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama-organs of the party ngiyayenza ama-decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko yeparty so ngaleyo ndlela kutho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates and ngimele iparty phela laba bahambe enkantolo ngama-individuals akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenje but kalalungelo lokukuchallenja lokho kuyabe kusitho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutho ukuthi nje ngifakelwe nje i-penalty e-high court.